kodwa ke lakhona nxa siqathanisa la kwamanye amazwe esilokubona ukudlobongela okuningi lobudlwangudlwa ngobukhona ilizwe leZimbabwe lisase simele singcono kodwa ke ngokunjalo asitsho ukuthi sithi singcono isimo ukuthi udlame alubo khona sithi sifisa ukuthi ngakuthiwa iZimbabwe nje nxa kuukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube le zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane ukuthiwa kulo dlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki kuqakathekile ukuthi abantu vele abahambe bayekhetha abantu ababakhethayo ngendlela abafuna ngayo so iningi leli elela langenela kule savele sitsho ukuthi babone ngathi ukhetho abantu bakhululekile ukuhamba ukuyakhetha umuntu abamfunayo ngensuku nxa kusenza ukhetho asikaze sabona udlame ngalo lelo langa nxa kusenza ukhetho.
Uphenyo lolu luveze njalo ukubana abantu abedlula ingxenye 53% bathi bona kabathembi i-commission yezokhetho i-ZEC ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lungela kuqilibezela. Ubona njani wena inani lona leli i-53%?
Bonke okukhulunywa lapha kuliqiniso ngoba into enye eqakathekileyo ngeyokuthi ilizwe lakithi indaba leyo ukuthi nxa mhlawumbe kuthi nxa sekudlula ukhetho mhlawumbe uthole ukuthi kuyaphela izinyanga lezinyanga kusehlula ukuthi lukhetho lumenyezele njengamanye amazwe esilokubona ukuthi nxa ukhetho nje nxa ludlula nje ukuthi ukhetho luphelile namhlanje kube ukuthi mhlawumbe ngemva kwamalanga amabili amahlanu kube ukuthi ukhetho leyo sekukhulunywa ama-results kuke kwadlula konkwana ukuthi i-ZEC igcine ingakhulumi ihlale isikhathi eside igcine igcine ama-results lawana ingawatsheli uZulu ukuthi ukhetho luhambe njani yiko kwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bengasayithembi kahle i-ZEC into le eyenzayo njalo okunye okukhanya ukuhlupha abantu bakithi yikhona lokuthi into yokuthi abantu nxa besiyavota kuyabe kulabanye abantu ababe bebabiza emakhoneni besithi beyalizokubhalisa lapho kwenza ukuthi ubani abonakala ukuthi uvotele bani yinto engalunganga leyana yinto efana ukuthi kufakwe emthethweni ukuthi abantu abakwenzayo khonokwana kufanele ukuthi babotshwe labantu abantu abakwenza khonokho iloba uvela kuliphi i-political party noma kungabe kuyi-CCC noma kungabe kuyiZANU noma kungabe kuyiZaphu noma ezonxa ubiza abantu usithi uthatha ama-serial numbers ama-ballot books ama-ballot papers yabo ukuthi uyebhala ukwenza ukuthi kuyekhangela ukuthi ngubani ovotele bani akulunganga khonkwala kufanele ukuthi kube licala yingakho yiko kwenza ukuyabe sekusenza ukuthi abantu bayevota ngefiye bengasavoti ngokukhululeka kuhle kodwa ke nxa kuukuthi kungayekelwa khonkwana omunye lomunye abe lelungelo lokukhetha umuntu amfunayo okulilungelo lomuntu ezeZimbabweni angiboni ukuthi kungabe khona uhlupho kodwa ke okukhulu kulakho konke yikho kona lokho ukuthi abantu bazi ukuthi babe lethemba ku-ZEC bengabe lokungabaza ngezenzo zayo i-ZEC ayiyenelise ukuthi nxa imiphumela isiphumile ayimemezele imiphumela masinyane abantu bayenelise ukuthi bayehlise inhliziyo zabo abadliweyo bayenelise ukuthi bahalalisele lo oyabe kuwuthi uwinile njalo bancedisane basebenzisane naye.